ngokutsho kwezakhamizi abantu abaholiswa ukudla lugatsha lukahulumende olwe-social welfare kulezi ndawo ngabampofu, intandane, abafelwakazi, asebekhulile kanye labakhubazekileyo. Umuntu ngamunye uphiwa amabele alesi sindo samakhilogramu aphezudlwana kwayisikhombisa, 7.5 kg ukuphela. Usobhuku esigabeni seNduna uMvuthu uMnumzana Paulo Sintini uthi ngaphandle kokuthi kulutshwane lokhu kudla balihlekana abantu abaholayo. Njengokomzekeliso uthi phakathi kwemizi engamashumi amathathu 30 esebhukwini lakhe kuhola eyisikhombisa kuphela 7.
Imali khona kuye wonke umuntu, akunakuthini wonke umuntu, ngoba yikho sinto sithi lolo lutho olenkomo kakwanisa ithengisela bani. Umuntu abe sezama ukuthi ethi mana ngithole phela ngiyethengisa, ngithole imali engandamitheni, kodwa ayithole ukuthi uncindezelekile nge-climate change.
Ohlala esigabeni se-BH26 eWange uMnumzana Ability Moyo uthi abe-social welfare baphuza njalo ukuholisa abantu, futhi lo mumbu wabo kwesinye isikhathi uyabe uphehliwe.
Sokudingakala ukuthi abantu mhlawumbe bebeze ukudla kukhona khona umuntu ezakwanisa ukusebenza, ngoba ukusebenza kwangkhona kuzabe nzima lo nyaka, ngoba ugatshe wonke unzima.
Unkosikazi Kathy Mabhena yena ohlala esimbo emangweni wenkayi uthi sekukubi kakhulu emzini wakhe. Isakhamuzi sasemkhayeni unkosikazi Catherine Ncube uthi sebephila ngokuncedisana ngobukhelwane babo.
From January khona leveli njalo lisithaya velihleyasitshaya ngoJanuwari.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi udubo olukhona ngolokuthi abatshayeli abathwala ukudla bekusa ebantwini abavumi ukubhadalwa nguhulumende ngemali yakuleli izeka.
So uhulumende usebavumele ukuthi abantu bengakwanisa ukutshaya amadola abo bethele ifuel yabo, umuntu ezilonge ekhuphe idola lakhe watholisa ukudla kwakho kwe-3 months.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla kwezinye izigaba azilanhlelo kulezi zigaba. Indlala ephehlwe isikhudumezi se-El Nino ihlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili, 7.7 million eZimbabwe lo nyaka, ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations ephathiswa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele i-World Food Program. Linhlanganiso eqhuba inhlelo zayo kuleli ibambisane logatsha lukahulumende wakwele Melika olwe-USAID kanye lohulumende waseZimbabwe, ithi abantu laba bazadinga usizo lokudla kuze kuyefika ngombimbitho eminyakeni ozayo. I-WFP ithi ihlose ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezimbili 1.8 million ngokudla kusikhatshana esilandelayo, njalo ithi ukuze ikufeze lokho idinga izigidi zamadola ezedlula $200 million eMelika, 201 million. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo wazise ukuthi uhulumende usehlele imali engange 813 million azayisebenzisa ukuselela abalambayo ngomnyaka ozayo abafika phose izigidi eziyisichiyagalombili, 7.9 million. Uthe njalo inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende zona zizaphathisa ngezigidi zasemelika ezedlula inkulungwane ezilikhulu, 110 million. Ngaphandle kokudlisa abantu loklubhu, indlala ihlasele lezifuyo kanye lanyamazana zasendle. Uhulumende uthi sibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu, 50,000 elizweni lonke lonyaka. Imele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.